Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 26 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le coronavirus kulakho ukulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu.
Abantwana abaningi babuye babe positive khonaphana, uhlupho olukhulu lona lona.
Umeya wedolobho leHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla ukwenza inkohlakalo.
Sokusobala ukuthi iZANU-PF administration iphezu komlando wokudiliza ibandla labantu.
Kwezemelika uZulu ukhuthazwa ukuthi angazamema izihlobo labangane ezindlini njengalokhu okuyandiswe ukwenziwa ngabaningi ngekhefu lalamhlanje ele Thanksgiving ngenxa yegciwane le coronavirus.
Ukhayathi kuzaba njalo sibila minye saba ngikhonapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sacelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le coronavirus kulakho ukulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu. Lokhu kwenzakala ugatsha lwezempilakahle lusithi kulabantu abalikhulu lechumi abatholakale bele gciwane le coronavirus elizweni izolo. Njengenhlala yenza kobulawayo kube labangamachumi amahlanu lantathu. Kulandela isigaba seMathebeleland South esibe labangamachumi amabili la isithiyagalombili. Isikolo seJohn Talak eNtabazinduna isigabeni seMathebeleland North yiso esaqala ukuvalwa ngeviki edluleyo ngemva kokuba abantwana bedlula ikhulu lamachumi amahlanu kunye lezisebenzi zalesi sikolo zitholakele zilegciwane leCoronavirus. Kuthi kuyona le iviki isikolo seChinoyi eMashonaland West laso salandela sokutholakale abantwana abalichumi belegciwane kunye lezisebenzi zesikolo. Kuthi esigabeni seMathebeleland South isikolo seMatopo High School laso sivaliwe sokubanjwe igciwane leCoronavirus ebantwaneni abalichumi lezisebenzi ezimbili. Sixoxe lomongameli wenhlanganiso yamatitshala iZimta umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngobhubhane lolu osoluhlasele izikolo.
Udaba lweCovid-19 sobumemetheke kakhulu ezikolo lapha amalanga lawa adlulileyo. Yebo, siqala ukuza ukuthi kule sikolo esikhulu eseduze lakobulawayo esithiwa iJohn Talak abantwana abaningi babuye babe positive khonaphana, uhlupho olukhulu lona lona. Namhlanje sivuka nje sizukuthi eChinoyi High School asisikolo vele sesiyavalwa ngenxa yokuthi abantwana abaningi labo babuye baba positive lomkhuhlane weCovid-19. Lolu uhlupho luhlupho oluzahlupha izikolo zonke elizweni lonke, ngoba nxa sikhangele thina iMinistry of Primary le Secondary laphana bebethembise ukuthi bayabe sibelungise yonke into ukwenzela ukuthi ama standard operating procedures abakhuluma ngesikhiwa ukuthi umthetho wonke ofunakala izinto zonke ezifunakala ukuthi zibe khona esikolo zizabe sezilungisiwe isikolo zingakavuli. Kodwa khathesi siyabona ukuthi umnyaka ususiyaphela vele. Lama examinations ezimsekuseqalisa njalo. Izikolo eziningi zingelamanzi. Abantwana abaningi bengakwanisi ukuthi bathola ama sanitizer khona ukuthi batestwe ukuthi ba positive yini. Yonke into leyo ekukhulunywa ngayo kayikho. Ama thermometers kwezinye indawo eziningi kakhulu. So into eqhakathekileyo lapha kumele ukuthi uhulumende avale izikolo zonke eziyehlulekileyo ukuthi zilungiselele ukuthi abantwana lababalisi bafunde kuhle esikolo ngenxa yokuthi kazikho izinto ezifunakalayo ukuthi sivimbele umkhuhlane we-COVID-19.
Siphenduke njalo kudaba lweholo. Manje kuyini eselikwenza njengenhlanganiso ngodaba lona lolu olweholo? Liyabuyela yini kumqatshi ukuyakhulumisana laye kumbe akhona amanyathelo lizayathatha afanalo ukutshengisela?
Siqondane ngendaba eyemali eyoholo eyababalisi. Yebo, liqinisa ukuthi kuliviki edlulileyo imali eyengeziweyo itholakele muzwa ni payday ifika. Kodwa ababalisi abanengi lathi siyabona ukuthi imali leyana kayisathatha ngamalanga, iphele khonapho khonapho. Abanye bathe ngama uniform kuphela imali yaphela. Abanye bagade amabhasi balungiselele ukuthi bagade babuyele ezikolo endaweni ezikhatshana, bathenga nje okulutshwane imali yaphela. Okutsho khona ukuthi imali eyengeziweyo kayikwananga. Okutsho ke ukuthi into kade vele sikhuluma ngayo e-incapacitation kayiphelanga. Ababalisi ye bayawufuna umsebenzi kakhulu, abanengi bazamile sibili ukuthi babuyele ezikolo. Kodwa uhlupho khonapho yikuthi imali ukuthi iqede inyanga, imali kayisakwanisi ukuthi iqede inyanga. Okukhona ke khathesi ukuthi sesiqondane ngendaba e-budget ebuyayo. Ekupheleni kweminyaka i-budget bayayilungisa. Sikhuthaza uhulumende lapho ukuthi nxa sebelungisa i-budget yabo kabaqondane lokuthi imali eseleyo, ngoba i-demand yethu, imali efunakala nababalisi kayitshintshanga. Sibe siloko sikhuluma ngama-520 lama-540. So khathesi sibona ukuthi kuhafu khona imali leyana kayisafikanga kuhle. So imali eseleyo ukuthi sifike khona phana ku-520-540 kumele ukuthi ilungiswe ibe khona ku-budget ebuyayo. Hayi, kayisikho ukuthi kumele ukuthi sikhulume indaba le siphethe induku lemkhonto. Lathi nxa sisebenzisa indaba abathi i-good faith ku-collective bargaining, kuyabe kusitsho khona ukuthi sike silethe induku zethu phansi sikhulume indaba le. Uhulumende akubone sibili ukuthi ababalisi balohlupho kumele ukuthi baphathiswe.
Umnumzana Richard Gundane ngumongameli wenhlanganiso yamatitshala iZimta, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Harare olilunga le MDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla ukwenza inkohlakalo kumbe criminal abuse of office ngesilungu. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi igqwetha likaMafume umnumzana Tondera iBatasara uveze ukuba uMafume ubotshelwe udaba oluphathelane lokuthengiswa kwezitanda zokwakha izindlu emzini weWestley ekuqaleni komnyaka. UMafume engakakhethwa ukuba ngumeya, okulicala eselibotshelwe amanye amakhansila amaningi e-MDC Alliance eHarare laseChitungwiza. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi uzaveza okuningi ngalolu daba lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance lisole kakhulu ukubotshwa kwamafume, lisithi kuveza sobala ukuhlukuluzwa kwamalunga alo nguhulumende. UMafume wanqoba ilunga lebandla le-MDCT elalisekelwa libandla le-ZANU-PF kukhetho lokuba ngumeya. Ukhangelelwe umiswa imthethwandaba lamhlanje. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sokusobala ukuthi iZANU-PF administration iphezu kwemlando wokudiliza ibandla labantu. Siyakubona konke lokho okukhulunywayo ngokubazelana izinto nje eziyize, kodwa ke asikabile iqiniso ukuthi umeya umaphumi bambopheleni, kodwa sibona ngani ikuhlukumeza umeya ngoba wawina ama elections e-council bona bengazimiselanga. Abazalwana lama members lozulu lingahlupheki ngoba konke lokhu siyakwazi kwakusenzakala ngesikhathi sika Smith, kwenzekala ngesikhathi sika Mgabe. Baningi abantu ababulawayo ngo-2002, almost 2000 bebulawa ngenxa yokuthi MDC yayisiwina ama election. Kwabuya u-2008 iningi yabantu yabulawa futhi. Yikho ke thina esifuna umbuso wabantu akusithusi, siyakwazi ukuthi uhambo lwedemokrasi lubuhlungu, ayisiyo splinter race, yi-marathon. Bazama ukukwenzela ukuthi abantu abaningi besabe, babe le-apathy, banyomuke or ba-resigne ku-active political participation ngenxa yokuthi baza kuthi kuyafiwa kulo hlupho.
Bakhona abathi amakhansili akhokhelwa libandla lenu akhohlakele ngoba sesike sabona kubotshwa amakhansila eHarare, amakhansila eChitungwiza, kanti la makhansila akobulawayo lawo abikwa ecutshungulwa nguhulumende. Lithi ningalokho?
Kuliqiniso ukuthi amakhansila zonke elizweni jikelela e-MDC vele bafuna ukuwaxotsha. Bafuna ukuwaxotsha belandela izinqumo zikamonzula lokhuphe noma belandela ezezanu PF ze-corruption. Thina sithi bangaxotsha babophe bethathe impahla zethu, kodwa phela abantu abasezi bathatha inhliziyo zabo. Asisela headquarters, asisela mali, kodwa siyajabula ngoba khonoku abakwenzayo abantu sebesithanda kakhulu, sesikhwele sange 52%. Yikho ke ungaze uhambe ngaphi, mbe emaripati, mbe erushinga, mbe emadlambozi, mbe Plumtree, mbe ejotsholo, hhayi i-MDC chethechethe, i-MDC kuphela. Yikho ke bangasithathela konke ngaphandle kwempilo, kodwa uma sisaphila ibandla le-MDC alisoze libhidliswe mahlayana ngabantu abangalambeko.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi kulabo chekesha abangamachumi amathathu abadilikelwe ngumgodi lapho kade besemba igolide bavalelwa phakathi eBindura. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana iTwitter esithi kulabo chekesha abayisithupha abahlengiweyo lisiyatshona elayizolo. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukucitshwa kwamandla kagetsi kulandela ukutshaywa ngombane okwenziwe isitishi esigaya amandla la eRichmond kuzaqhubeka kuze kwedlule impelasonto. Indawo ezilodubo lolu ngezigoqela amalokitshi athi eNtumbane, Cowdrey Park, leMachobane, lezinye indawo zeMahatshula North, Woodville, leNorwood. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Hello, hello, hello. lolo njani walaleli la basakazi Studio 7. Mina ngikhulumayo ngumemory nyathi waseGwanda South endaweni yasekampusi zezilisele esigodini esiminyama. Bengithanda ukuphendula ubaba uMagaleli ukuthi hhayi baba uMagaleli MDCT ayidli lezana. Baba uMagaleli ungabokhuluma into ongayaziyo. Xa ukhampeni liphathe kukhampeni kahle nokuthi kukhampeni akhuluma into angayisiyo ubaba uMagaleli. Ngiyabonga. Ngithi phambili phambili ngo-TK, ngithi phambili phambili ngoThokozani Khulu. Silawe mama, silawe Thuku, silawe Makhulu. Singabalaleli bonke laba bathawula abantu, ngamanga, ngamanga Thuku, ngamanga, ngamanga mama, ngamanga sisi.
Hello, hello, balaleli labasakazi bakaStudio 7. Linjani lonke? Bengicela ukubuza ubaba uBhebhu ukuthi kanti wenzani baba uBhebhu udilize MDCT. Uzama ukwenzani Bhebhu? Ungabo sidilizela ibandla Bhebhu. Nxa kuyithi uthengiwe Bhebhu, sele imali kaChamisa, hambe emnike uChamisa imali yakhe leyokuthenga ngayo. Hambe emnike ibhondi lakhe yokuthi usidilizele iphathwa na Bhebhu.
Sanibonani, sanibonani. Ah, ukhetho lomelika manje uDonald Trump ubhekile ukuthi kunomkhuhlane lo iCovid. Ipandemic le khona, so uDonald Trump uyabona ukuthi lo babo ongenile manje uBiden uzobuya eyiqhuba kahle ngoba yena yamhlula. So enye into ubanjwa nje zinhloni ukuthi abantu baseAmerica bazobona ukuthi ubengabusi kahle, futhi bazobona ukuthi indlela ubeqhuba ngayo akusiyiyo efanele ukuthi iqhutshwe ngupresident. So mina ngithi khona abantu be ligama babekezele, hayi ngomnyakoza uzogcotshwa ngoJanuary lobaba ilizwe likhululeke ngoba uDonald Trump babusa bebheke ezinye izinto zabo ukuthi bafuna ukuthi bazuze ezinye izinto. So ngabe ufuna ukuzuza ezinye izinto yiko besilwa laluba.
Ah, mina ngibona ngazani uTrump wenza kahle. UTrump wenza kahle, mina ngisupport uTrump ngento ayiyenzayo, yenza kahle kakhulu. Noma ngabe idemokhrasi ayikuvume, kodwa uTrump wenza kahle. Kuvote vele kune-coronavirus, uBiden ungakhampela nge-corona, hhayi kokuthi abantu bayamthanda. Abantu be-America mbona ukuthi bamvotele ngoba bemthanda. Ukhampene kakhulu nge-coronavirus ukuthi yena uzenza ngcono nge-coronavirus, kanti akulalutho. Kube izinto ziyahamba kahle nje, uTrump abuyisele futhi esikhundleni sakhe. Ngoba kuyabonisa ukuthi amavoti ahambanga kahle indawo eziningi. Waqala abantu ukuvota mhlaka 1 October until mhlaka 3 November. Ayikho into enjalo, ayikho into e-right. Kusho ukuthi abantu bavota bephindaphinda. Na ngendlela yami, ngendlela engiyibona ngayo, hayi uTrump akaqhubeka esemsebenzini until 2024. Akaqhubeka uDonald Trump ehleli, aqhubeke busa. Uzoyilungisisa indaba yecorona izophela, kaqhubeke sebenza. Trump wawina ama-email vote yovela ngayisiwo yiwangekho right, cause akubonakala kwazakali bebe abantu babevota bephindaphinda. Njengobana namhlanje kuzwakala kuthiwa uBiden sefikisa amavoti 80 million, uTrump 73 million. Bonke laba bantu bonke ungakaze kuvota abantu abangaka, angiyiboni mina kuyinto esebenzayo le. UTrump ngoyomuntu owinileyo.
Nivukile njani izulu kandaba? Lona ukhulumayo ngubaba Moyo lapha eSouth Africa. Ngithanda ukuphawula ngendaba yasemakhethu aseAmerica. The way izinto zikhamba ngakhona ziyakhombisa ukuthi awa akuhambanga, akuhambi kuhle lapho. Mina ubaba uTrump ngiyamusekela kakhulu ngendlela akhuluma ngayo. Uyakhombisa vele ukuthi izinto azikhulumayo azibhala ku-social media, ku-Facebook, ku-Twitter, nakuphi nakuphi akhulumayo ukuthi awa amakhethu lawa vele bamunjonjele iqiniso leyo. Asinjameni sibone, singathi siyabona vele abantu aningi ama radio onge na phasi mazombe nabanye abo mungameli bayenza masinya ukuthokoza uJoe Biden zomuthi congratulations. Singazi ukuthi izinto lezi zokuhamba njani ngendaba yokuthi masibona uPresident Donald Trump yena athi yena akanqothwa ekhethweni banjonjile. So kuyakhombisa ukuthi sizazobona ezinye izinto eziningi lapha eAmerica, sizazobona umbango omkhulu nothi umncane. Sazi ukuthi abantu aningi bathi awa eAmerica kune democracy. Njenga nje kuya kombisa vele kutu uku wala kwa President Donald Trump. Kuya kombisa vele iketo lele. Line something indo inga kakambiswa nkuhle. So asilinde singa sheshi ukubetela izandla ezinye zinto. Mungenye kutu kusasa kungakona kuchenja ezinye zinto. So asijameni sivone kutu mpango lozu kupela kopisi. Notemba lokuti yoyena uba Trump lo unezinye zinto azo ziveza pambilini. Singa jaji masinya ngiyathokoza Zulukandaba.
Angibona ukuthi into eyenziwa nguDonald Trump ala mavoti uselungiselo umgabe into yeZimbabwe into embi kangaka eyangisa iAmerika. Ngithemba iAmerika izathatha inyathelo lokubana yesule ibizo layo ngokubopha uTrump, ngoba uTrump utshengise ungcolise idemokhrasi eAmerika ngosika isimangalisayo ekopa izinto zeAfrika ezibolileyo. Thina besikhangelela ukuthi sizakopa into enhle kubo-Amerika, idemokhrasi. So lidemokhrasi esikhona eAmerika sayazi ukuthi uTrump uyithethe ngaphi, ngubudlala wobani, kumbuse sidla lezigebenga zenizo zakithi eZimbabwe ezithi zona nxa zidliwe kaziphuma embusweni. Yibuchapha kakhulu obenziwe nguTrump esikhangelela ukuthi iWhite House izahlambulula ibizo layo ngokubopha isigangi lesi esithi sidliwe kamhlophe sale kuphuma sihlupha abantu, sitshela abantu ukuthi baxokozelene, sazi ukuthi udliwe sibili okusemthethweni. Ngupresidenti bani wokuqala eAmerika owenza ubuchapho obungaka azafanele umgabe labanye abantu beZimbabwe khonapha ababusayo abangafuni ukuthi ngibakithi size ukudingizwa. Ngidabuka kakhulu nxa ngisizwa abantu besibathembile ukuthi sikopa kibo, sesikopa inhlamba. Inhlamba leyenziwe nguTrump kudemokhrasi yeAmerika. Ngu-okhe okhulumayo. Igama ngokhe okhulumayo. Ngiyabonga babasakazi. Sithanda ukubana ukhetho olweZimbabwe. Ngibonga uBedeni ukuthula kwakhe lokwenza kwakhe kungana ngabusa kuhle, adlelane kuhle lamazwe, ayiyangise linyoka ebesifuna ukungena endlini ye-Amerika. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump usekhulule ejele owayengumcebisi wakhe uMichael Flynn, njalo owayesiphathamandla somkhankaso wakhe wabotshwa ekuqaleni komnyaka esetheswa icala lokuqambela abezomthetho amanga. Abasakhulayo bedolobho leMaikadra bencedisana lebutho le-Ethiopia lamapholisa babikwa bebulele abantu abedlula amakhulu ayisithupha ekuqaleni kwenyanga esigabeni seTigray. Kulabantu abayi-9 abagalule ngemva kokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abangama-35 bevela enyakatho yezwekazi le-Afrika belubhekise ezihlengeni zeCanary. Esikhangele sivela ngapha kweleMelika. Uzulu weleMelika ukhuthazwa ukuthi angazamema izihlobo labangane ezindlini njengalokhu okuyandise ukwenziwa ngabaningi ngekhefu lanamhlanje ele-Thanksgiving ngenxa yegciwane le-coronavirus. Lamuhla likhefu abanye abaliqakathekisa ukwedlula ikhisimusi ngapha kweleMelika, lapho kuhlanganwa khona abangane lezihlobo besidla ingalukuni lokunye ukudla bejabula. Sikhuluma nje ugatsha lwezendizamtshina lubike ukuba inani labagade indizamtshina kuyona le iviki liqanise kakhulu. Ezinye ingcwethi zithi leli khefu lizadala umonakalo omkhulu ngoba abantu bezahlangana ngesikhathi ilizwe leMelika lisiba labantu abedlula 2,000 abafa ngelanga linye bebulawa yi-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, ngibona sibila ngathi kuliqiniso ukuthi kuzaba lokuthelelwana kwegcikwane leli kakhulu kulona leli kefu ngoba abantu bahlala endaweni ezehlukeneyo njalo bebehlukene okwesikhathi eside. Azithi nabantwana besikolo bakhona lezikolo bavalile ngekhefu lona leli, bangabantu abahlala labanye abaphithizelayo khonale. Kukhanya ngathi kuzaba njalo sibili, lami ngiyesaba ngikhonapho. Lathi bekumele ukuthi ngabe siyahlangana lapha njengemuli, kodwa-ke ha akuqedakali kumbe siyahlangana kumbe kasihlangani. Kodwa-ke ngikubonayo ukuthi laba manye ama-extended family members esijayele ukuhlangana, hhayi sihle savumelana ukuthi hhayi lo nyaka hhayi yilo lalo emzini wakhe khona lapho abukele i-football esemzini wakhe, sizabe sithintana ngocingo kuphela. Yikho-ke ngibona ngathi kuliqiniso sibili, ngoba umkhuhlane lo khathesi ngesikhathi somqando lo uphakeme kakhulu, uphakeme kakhulu.
Wona umumo unjani khona ngapho eTexas nxa sikhangele igciwane lonele lecoronavirus?
Ngapha eTexas awuphezulu kakhulu, uphezulu ngoba thina i-state esesanelisile ukuthi sitshaye i-1 million sisodwa sincedisa umhlaba wonke lo wase-America. Yikho-ke eTexas igciwane liphezulu kakhulu kakhulu sibini, ngoba kubangelwa ukuthi njengoba sasike saxoxa kudala khona le nge-wave yokuqala leyana, ukuthi lapha eTexas abazange bavale u-governor wakhona kazange avale i-state lesi, abantu baqhubeka kusetshenzwa kulokho nje kungathi kuvalwe ilihlo elilodwa elinye likhangele. Manje khonokuyana sekubuya manje, sekuchaya manje, kuyachaya sibili kakhulu. Yikho-ke abantu abaningi bagula lapho, ngoba nge-wave yokuqala njengami angizange ngizwe abantu abagulayo engibaziyo abaningi njengalesi sikhathi sale i-wave yesibili. I-wave yesibili ngilabangane izihlobo ezeduze zibili ezezichayiwe yolo mkhuhlane. Lami nje mphongo uhlala nje siphongo esithuka khona mpela nkosikazi. Yikho-ke mbona ngathi kuphezulu sibili kakhulu, kuzamela-ke sihlolwe nje sibone ukuthi sinjani lathi.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseTexas.
Inkomo zamalobolo
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Sokusesatshelwa ukuthi ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kulakho kulumatha ezikolo kulandela ukubanjwa leli gciwane okwenziwe abantwana bezikolo ezintathu. Umeya wedolobho leHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Jacob Mafume ubotshiwe izolo esetheswa icala lokusebenzisa usikhundla ukwenza inkohlakalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.